Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recalls yayenzwa ngendlela ngekho emthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba mhla ka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenza ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awe TCC axojiswayo kulelidale ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Ma betiba bempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuphojwisa izinto lezo, kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho ifine idulela labo abathengayo.
Abakumsebenzi wezokulima bakhuthaza ukumiswa kwempi e-Israel le-Hamas ngoba isesatshelwa ukuba izaphazamisa ukusebenzelana kweZimbabwe lele-Israel emsebenzini wezokulima. Umbukiso wensuku ezimbili wabebhanga le-Stanbic wokusebenzelana labe-China abawenza minyaka yonke owezamabhizimusi owe-Stanbic China Day usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba umhla ka 9 Mpalakazi ilo ilanga eliza kwenza ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awebandla Let Citizens Coalition for Change ezaxotshwayo kuleli dale. Kodwa abe TCC bona bathi inyathelo elithethwe ngumnangagwa alikho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukulesi saziso esiphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette, umongameli Mnangagwa uhle wabeka ukuba ilanga likamhla ka 7 Lwezi kulapho okuzahlala idale lokubhalisa abafuna ukuncintisa kulolu khetho i-nomination court. Indawo ezakwenziwa ukhetho lwama-by-elections zibalisa iBinga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopo Mamzilikazi, LaSenketa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uhle wathi ibandla leli kalivumelani lokwethulwe ngumongameli ngoba ephambana lomthetho.
Mina njenge-TCC asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recalls yayenzwa ngendlela ngekho emthethweni. The Speaker of Parliament acted in error. Akufanelanga ke kube la any member of parliament owavotelwayo okhitshwayo ngenxa yokubana descending party as per the constitution of Zimbabwe yiyo elelungelo yokurecola umuntu. I-TCC ekhokhelwa ngubaba Nelson Chamisa ayila muntu omrecolileyo. Therefore yikho indaba yakhona isemadale ke High Court ye Zimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uveze ukuba umongameli Mnangagwa ulandela umthetho esithi ukuxotsha kwamalunga e-CCC akulani lebandla lakhe.
As ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections, and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party. We're the part of the people.
Ugotwa ikweta elizimeleyo umnumzana Mpilo Dube uthi okwenziwa ngumongameli kusemthethweni lapho eparlamente kungasela amalunga kumele kube lokhetho esithi labo abafuna ukuphikisa lokhu bangaya emthethwandaba.
Umongameli ulandela umthetho ngenxa yokuthi singakhangela indaba leyi yama MPs awe-TCC. kwakumele kuqale kuchacwe ukuthi incwadi le ivele kubani ukuthi hayi madoda thina sime kanje kanje kodwa ke kungasenani ukuphambaniseka kwezinto ukuthi khona maso kusiyiwa emthethweni kuyiwa lapho isikhathi ilanga lokhetho selizela kukhulunywa lakhankaso kusho ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi iwudaba le-CCC lungani lwenzini
ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-People's Unit of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba lokho kwenzakalayo yibuqili obusegcebeni bezanu-PF
bona imisebenzi yezanu-PF yonke le imisebenzi yenzwa nguChabangu yokuxotsha ama-MPs e-CCC ayiyo msebenzi kaChabangu leyi but leyi yimisebenzi iyenzwa iparty yezanu-PF
lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela gumbo
njengoba sibona ukuproclaima kukapresident ama dates e-by-election kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula separation of powers ikhoti uyayi-undermine ngoba idaba maisesephambi kwamakhoti kumele ukuthi upresident eqale emikhoti ifake i-decision
okolunye udaba olufanayo umeya wedolobho lemaswingo unkosazana Chantel Chiwara usemisiwe layo umsebenzi ngemva kokuba umphathintambo obona ngezamadolobho lobele idolobho leli ukuba uChiwara usexotshiwe laye ngozithi unginobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxothisa amalunga awe-CCC awedayele ephalamende senate nakumakhansili ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
uhlangothi lwezokulima eZimbabwe selikhuthaze ukuthi imiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas esibulalise abantu abaningi uhlangothi loluthi impi le izaphazamisa ukusebenzelana phakathi kwalo le-Israel ebiphathisa ngemitshina yokulima lokuthelezelwa kanye lolwazi lwezokulima kukhangelwa kakhulu endaweni ezingani izulu elinenye. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ikhulume lomqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni samathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni.
I-Israel ingamanye amazwe alo lwazi oludilileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi etshiyeneyo ephathisa uhlelo lwe-Agrical nxa besiba sempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho icine idulela labo abathengayo kanti-ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa le nhlalakahle yabantu ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imbono sifundisane kusiba lula pho-ke nxa kusiba bengabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise-ke ukutholakala kwezinye izinto ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedilikile kumbe indlela okuhamba khona izinto siya kwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseke kugcine kungasahambeli ngendlela esifisa ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esikufunda kwizimpilezi kungaba yona le kungaba ngeRussia le-Ukraine yikuthi asilwiseni njengeZimbabwe ukuthi okwenelisekayo ukuthi sizilimele kube kunenge sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology ukuthelela Israel yindawo yomlele ngale yikho lapho abenzi kuceceshe okuningi bekhangele ukucubungula indlela zokusebenzisa amanzi ngendlela ephezulu ukuze phela inzuzo namanzi amalutshwane nalawo ibe phezulu siyaba namathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezithiyeneyo kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So ngakuphazamiseka ngale kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inhlelo ezinjengazona lezi zingagcina sesizikhuthi.
Lo ube ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni samathebelele North Mnumzana Dumisani Nyoni, exoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lamuhla abebhanga leStandbic babe lombukiso abawenza minyaka yonke labe China owezamabhizimusi oweStandbic China Day. Lombukiso wenziwa ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabasomabhizimusi baseZimbabwe labe China. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elandisa phezu kokuqakatheka kwalolu suku, umqondisi weStandbic eZimbabwe, uMnumzana Solomon Nyanongo, uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisa ukusebenzelana kwabosomabhizimusi bamazwe omabili ukuze kungabi lokuqilana kwamacelela.
Most of the Zimbabwean companies they buy from China, and through network we do have partners in China who are there to authenticate products which are being sourced from China to make sure that they get them at a good value and also the right quality.
Iningi lamakhampani lithenga impahla kwele China. Silabo esisebenzisana labo kwele China abayibo abakhangela isimo sempahla evela kwele China ukubona ukuthi bathola impahla elungileyo.
Kulaba amankampani amanengi aphatheka kulombukiso agoqela akumsebenzi wama-insurance. Unkosazana Samantha Sisasenkosi Ncube ongumcebisi kwezokuthatha ama-insurance ulandisa kabanzi ukuba busiza ngayiphi indlela ubudlelwano laba kwamanye amazwe afana leChina.
We're hoping ukuthi kuba lapha sizabonakala sikwanise futhi ukushowcase ama-product esiwa-offer. Sihlangana lamanye ama-business sibanceda ngezindleko zabo zonke ze-insurance.
Umqondisi obona ngenhlelo ezethulwa yinkampani yezindaba eye-Diplomat, unkosazana Nomathemba Hlekisa Dube, uthi leli lithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili.
Sibuye ukuthi sihlangane lama different businesses abuye lapha ukuthi abekwazi ukuthi nasikhona ukuthi nolama embassies abefuna ukusebenza lapha bakwazi ukwenza lokho ngokubuya kithi sibancedise.
Okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi eye Confederations of Zimbabwe Industries CZI, unkosikazi Sekai Kubarika, ulandisa ngezifiso zenhlanganiso yakhe ekudlelaneni kwabo labo sowabo abe China.
This presents an opportunity for entrepreneurship, and it presents an opportunity for investment. It presents an opportunity for business partnerships.
Lokhu kunikeza ithuba lokusungula amabhizimusi njalo kwezokusebenzisana kwezamabhizimusi.
Esinye isiphathamandla sebhanga le-Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, uMnumzana Honani Liu, uthi ukwanda kwamankampani elizwe lakhe eZimbabwe kuyisibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Sifisa njalo ukubona amakampani amaningi ethengiselana lawakwele China kwela kusasa.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kahulumende weZimbabwe ngobudlelwano leChina kwezamabhizimusi ibe liphutha njengoba umphathintambo wobudlelwano lamanye amazwe lezamabhizimusi, uMnumzana Frederick Shaba, ubengadobhi ucingo lukamakhalekhukhwini wakhe. Ubudlelwano beZimbabwe leChina buhlezi buqinile kusukela ngempi yenkululeko. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, United Nations Comtrade, ethi ngomnyaka odluleyo umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili iZimbabwe ithenge impahla ebiza amadola eMelika edlula ibhiliyoni 1.1 billion kwele China, yona yathenga impahla ebiza amadola edlula ingxenye yezigidi 583.6 million. eChina livame ukuthenga igwayi lamatshe aligugu enjiwayo awegolide, chrome lokunye kweZimbabwe. Usuku lwalonyaka olweStanbic China Day lunanzwa ngombukiso wensuku ezimbili oqale lamhlanje uphela kusasa phansi kwendikimba ethi Creating Sustainable Partnerships for Growth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umama osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa, unkosazana Priska Dale, obelethe amawele abantwana abathathu ngompalakazi womnyaka ophelileyo, obethwele nzima ukondla abantwana laba, usetholise isipho soncedo lwezigqoko lokudla kwabantwana ngabesifazana abangamapholisa kanye labomama bomanyano kaDorcas abebandla lokholo eleSeventh Day Adventist Church. Gubiga uEzra Chisa Sibanda.
Lebecula bekhitha mama bomanyano kaDoka benkonzo yesabata kanye namapholisa esifazana abenhlanganiso yeZimbabwe Republic Police Women's Network abanikeze unkosazana Priska Dale usizo lwempahla lokudla. Umsokeli wesikhulumeli samapholisa kobulawa njalo elilunga lenhlanganiso yabesifazana asesipholiseni u-assistant inspector Nomalanga Msebele uchasisa okubafuqe ukuthi basize uMadale.
Kule nhlanganiso okuthiwa iZimbabwe Zetherapy Women's Network. I-network lokhu kusitsho inhlanganiso yabomama sikhangela under international building and social responsibility. Kukhangela nje uzulu ukuthi abantu bahleli njani lokusizana. Sasesisizwa kumedia ukuthi uPriska Dale ubelethile abantwana abathathu. Okuqala wangikhona uleminyaka emithathu, khathesi sebusisiwe futhi ngabantwana abathathu. Sasesimzwela, sazwelana naye njengabomama. Sasesingena ezikhwameni zethu saqoqaqoqa lokho okuncane sikutholileyo sasizakale ekondleni laba bantu.
Unkosikazi Rowena Gumede wemele omama bakaDoka unqoma okwenziwe ngabenhlanganiso yakhe lamapholisa.
Ngumlimi njengabomama ukuthi sithe bakithi umntwana nangu bakithi okhalayo lapha sile slogane esinye nxa sikuwumensinisesithi endit now. Kuthiwa nxa subonile umtelo thukhona unje wena kumele ube ngofaka i-full stop editheni lwakhe. Thina kuphela njengabomama bakaDoka sithi vutha mlilo lapho kubonakale khona inidi sithi chiphini sizokuthi sivale lapho kulani okudinga ukuthi kuvale khona.
Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijineyo ukuthi bancede uMadale njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijineyo ukuthi bancede uMadale njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengozo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umsekeli kameya wakobulawa ukhansila Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista la abhalwe ngutown clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire ward kobulawayo. And abantu bakobulawayo abantu bempophoma kabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Sibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Ye qeda ukuresiva incwadi evela ekhansileni kuklek esithi angisanga ukhansela owakobulawayo because of incwadi ebhalwe ngulozi thena Secretary General of ECCC. It's a disappointing act by the Minister of Local Authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundile abahamba esikole abakwaziyo umthetho owelizwe, though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansela waleli bandla le-ECCC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional remuneration inkosazana Nazibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi usesirikhola ade aseyiwo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokhu engiyi-ECCC angisukanga, ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council, angizange ke ngisuke lokhu engikhona khona.
Ibandla le-ECCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela kobulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Ngigama lami ngu-Ezra Chisa Sibandlawe, Studio 7 kobulawayo.
Abekansili yemaphandleni eWange Rural District babika ukuba sebelolo ngeomthetho ozabasiza ukubuthanisa imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko emangweni lo ngokuhlawulisa abamabhizimusi lezakhamizi imithelo. Umthetho lo ubikwa usezandleni zohlangothi lukahulumende ole Local Government and Public Works ubona abasawuhlolisisa andubana upasiswe. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni eWange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo isiphathamandla esibona ngezemali kule council uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele ukuthi wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andaba umntathe ziyakhalaza nge-$5. Sisaqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele unzima sithi $5 umuzi wonke.
Unkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso ukuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo ngabe umhlangano lo ukuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Suka singu 2,500. Sikhiphe sonke i-$5. Siyathola 12,500. Xa sesikhiphe 12,500 i-council lethi sidina ibethi reversendi zithi fixendi ibhadala abantu abakhayo. Kambe singayehluleka ukuba lehosi siyabanayo. So badala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi umthelo wekhanda.
Kodwa izakhamizi zamukelele elinyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lumthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. Unkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lumthelo.
Siyakuswela sililapha esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapha entengisela.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe unkosikazi Ntombi Yezwe Moyo othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angani abafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyitholi sugijimele kudleni akulalutho uyabuka ufisa angungaza kuyekela ukufisa into yesigaba kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenze njani kunje abantwana babesezikolweni ni school fees kunzima kunzima ungahamba uthi afika mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi inswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe ebantwini bephakathini yabe ikhuthwe indlala. Yasilamali yithi impendulo yokugala yithi imali asile asiyezwa sibi kona kuthi njalo awusebhuka sekasela forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Yona imali yale into engatholakaliyo but uzosekuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokuthiyana abanye abanye bangabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingceka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yeWange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wodumo wePansula uHarrison Masuku odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Ayoba Thilathi Zule sizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Zile kwezomculo kwele Victoria Falls bayamthanda amagama yekela sizwe imbali yakhe ngamafichane.
Ngazalelwa endaweni yase Victoria Falls ngomnyaka ka 1986 ngomculi iqembu lami kuthiwa Ayoba Thilathi Zule. Ukuthi Thilathi Zule means uthi Thilathi Zule libala lestonga ngesiNdebele siyabe sithi thela sigcwale.
Umculo wakhe bawuthakazelela abantu abaningi ikakhulu abahlali bepholosi. Pho uthiwani lomculo Ayoba?
Umculo wami kuthiwa yiPansula Music. Ulamadlela ade ayi-7 oculayo lobhalayo nguHarrison Masuku.
Ayoba kukhona abanye abacule bamenza wathanda ukucula umdumo lo.
Nangijabulela kakhulu ingoma zikaThaso ngisesemncane, so yinto eyayenza lami ukuthi ngikhathi ukuhlabela. So abantu engihlabela labo music lo ePansula ngomunye otwa ngoRoni, abagidayo ngu-Angela lo-Avid lo Yoland eba abantu abakidayo.
That jana tubone iwe alila mafika
umculo Ayoba Thilathi Zule uyatholakala kuma digital platforms la kubo Facebook
la ku YouTube Ayoba Thilathi Zule la ku WhatsApp siyakunika futhi siyabambeka enambeni zika 078 89 257 yizi namba lapho esibambeka khona. Ngiyabonga msakazi.
Sibonge laphana uEzra Chisa Sibanda osiphe uhlelo lwe Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngutabo kancube.